Njengoba kade sikhangelane lohlelo lwe-delimitation oluzakhangela ukuthi abantu esigabeni ukuthi iprovince ukuthi ithole amasithi amangaka ama-constituents kumele ube sikhangele abantu abarejiste ukuvota. So ngenye into ade sikhangele ukuthi indaba yokurejista ukuvota njalo le ndaba yesithupha ukuthi khanye ngani ontanga abaningi abakwanisa iminyaka engu-18 abalazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi sifanisela from umnyaka ka-2018 lapho esaba khona ama-elections esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulama-youth ontanga abangafika maybe singathi 2 million bona laba 2 million iningi laba abarejistanga ukuvota ngendaba yethu abalazithupha. Njengoba siya ku-2023 njalo abantu kumele wonke umuntu olelungelo lokuvota kumele irejiste. Sikhangela ikakhulu entweni ezenzakala ngoba thina njengebandla le-MDC sikhona siyangena ezigabeni sizama ezingathi lokho kumobilize abantu ukuthi beyirejiste ukuvota. Singathi ama-registration center ama-registration centers ayi-73 esikhangele elizweni lonke but sibona ukuthi ama-registration center onalawa abantu kabawafinyeleli ngoba ezikhathini eziningi akhatshana. Ukukhangele nje ukuthi for instance ngasikhuluma nge-Victoria Falls, i-Victoria Falls kayina center registration center but nxa umuntu efuna ukurejista ukuvota kumele egad imota ehambe wanye or yikho le-district center yezek which is engamakhilomitha ezingathi 100. So abantu kabafinyeleli khona ukuyarejista njengendaweni ezinjengeSlovela. Slovela kayina registration center so umuntu nxa efuna ukuyarejista ukuvota umele katibas ekhwekhwe yikho kule center yeregistration. So sibona ukuthi ngezinye izikhalazo zethu esinjenge-MDC Alliance sithi hayi into leyi ingethule ukulungisiswa khathesi kuzahlupha phambili ikakhulu nxa sikhangelane lohlelo lwe-delimitation njalo lokuthi siya kukhetho luka-2023.
Izikhalazo zenu lezi lizazihambisa yini kuhulumente njalo lizafaka umfutho bani ukubona ukuthi ziyafezeka kukanti ubona ingani uhulumende engakulungisa lokho.
Kulezinto esizenzayo njengebandla le-MDC okunye sibhalele yona izeki ukuthi zeki yizi izikhalazo zethu lezi. Izeki kayihambe kuwadi newadi berejista abantu ngoba abantu kabafinyeleli kuma-district center abo. Enye into esiyenzayo yokuthi ama-members ethu e-parliament sikhulume labo ngento abazazama ukuyihambisa khona ngale parliament beoso bebone lezekho ukuthi beyi-engage e-parliamentary level bezame uku-enforce ukuthi kulungisiswe njalo the ministry e-responsible ngodaba lona lolu ibona ukuthi iyancedisa njani particularly indaba yezithupha i-Home Affairs ministry edila ngakho bebona ukuthi abantu bathola njani izithupha ngoba sikhangela kakhulu ukuthi kulalaba ba-affecta i-cyclone Idai ubochiphinge ngale iningi balahlekelwa zimpahla zabo okugoqela izithupha ndikumathebheleland kubomathebheleland south ngale mathebheleland north labo-midland udaba le-guguraundi okokuthi abadala bafa ngebabulawa ngesikhathi se-guguraundi kuba nzima ukuthi ontanga abasalayo ukuthi benjani bethathe izithupha khona bezarejista ukuvota kumbe benze njalo eminye imisebenzi efuna izithupha.